Obama ngapha yena is trying ukuthi wona khona i-government yona ibe yiyo enakelela abantu xa sokusiba ezindabeni zokuthi bayezibhedlela abakwanisa ukwelatshwa, kodwa ngapha uRomney ukhanya uyakuriversa lokho. And njalo kangiyizwanga iplani kaRomney ukuthi yena vele upromisani abantu, engikuzwileyo ukuthi ube khanya i-attacka kabuhlungu u-Obama, the Obama nje ubengani like afuna ukuthi a-reacte. And njalo u-Obama ngimzwanga nje emthethisa, kodwa nje hayi ube khanya ethobekile ngani vele kakafuni ukuba yingxenye ye-debate liyana.
Masukhangeleke ama debates anje ubona ngazani eZimbabwe lingatholani?
Bengicabangela ukuthi ngayi if it was possible ukuthi even ku constitution this la ingaba ibe le clause evumela iZimbabwe Electoral Commission ukuthi kube lama presidential debates, ngoba ama presidential debates lana ayenza ukuthi abantu bakwanise ukukhulumisana labantu lezinkokheli abazivotelayo, njalo bezwe ukuthi izinkokheli lezi zona zibathembisani kungela kwesaba. Ngeke nxa sikhuluma laphana labo sikwanise ukukhulumisana labo siyitsho futhi into esingazithandiyo ukuthi nxa isithi thina umongameli onguye othungamelayo ekhathesi nxa kulezinto azenzileyo kwiminyaka le edlulileyo ebusa, sikwanisa ukuthi simtshele ukuthi laphana kuhambanga kuhle, laphana kuhambe kuhle, kanti wena-ke wena omutsho osithembisa usithembisani. Ngicabangela ukuthi kungabe kuyakha iZimbabwe engcono, but abantu izikhathi eziningi bahamba bayevota bevote besesaba bengakwanisa ukuthi baxoxisane labantu abaye babakhankasela ukuthi bavotelwe.
Nxa sikhangeleke eZimbabwe kuyathatha isikhathi esinganani ukuthi kwenzakale khonoko?
Kungavuka nje kutshintshile kusiya ngokuthi umongameli uyabe engenile yena uyabe kubone kunjani. As long as nxa singelayo le sithi thina yi-democracy kunzima ukuthi sibe lawa ama-debates lawana.